siyabonga amavela silo Chris ilitshona njani mthwakazo omuhle ikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 ngoNhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuka udlakela emngceleni weBeitbridge abantu abavela kule South Africa becatshulwe ukuthathelwa impahla yabo ngoba uhulumende ethule umlayo ovimba ukungena kwenye impahla egoqela ukudla.
Kubekele phambili ngohlelo lezade silenza eAfrica Interest Group oyi 5 to 6 kuloku occupier. Bathe bephakathi ku-occupier laba abantu balandwa i-riot police yabaguqa yababhuqa abanye bakhona tshaya baqhamuka amaqolo bavalelwe kathesi esibhedlela esikhulu saseHarare se-Avenue Clinic.
Abaqhubeka ngokutshengisela e-Africa Unity Square besola umbuso kamongameli Mugabe babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa namuhla njalo sikhuluma nje abanye babo bayelatshwa esibhedlela se-Avenues. Uhulumende uthi isilinganiso sabantwana abangaphezu kwengxenye ekhulu yalabo abamele banathe imithi abaphila legciwane ama-ARVs kabayifinyeleli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela emngceleni weBeitbridge ngemva kokucaphuka kwabantu sebethathelwa impahla yabo abayithenge kwele South Africa ngoba uhulumende ethule isinqomo sokwalisa ukungena kwenye impahla egoqela ukudla. Lolu dlakela lube lubi phakathi kwalaba bantu lezisebenzi izogatsha lwezimra. Umqondisi walolu hlangothi ubikwayeze wagcina evumela abantu ukungena lempahla kungela kubhadala imithelo okugcine kuqeda lumsindo. Kunjalo nje abaqhubeka ngohlelo lokutshengisela e-Africa Unity Square besola umbuso kamongameli Robert Mugabe leZANU-PF. Abaningi babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa eHarare namuhla. Njalo sikhuluma nje bayelatshwa esibhedlela se-Avenues. Abatshayiweyo laba bagoqela umnumzana Patson Tsamara, uLinda Masariri, uTatenda Mombeyarara, uOliver Chikumi Makomborero Haruzibishe, uPride Mukono labanye. Sigxume isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka engenye ekhokhela ukutshengisela lokhu umnumzana Promise Mkhwananzi.
Yebo kuloqiniso kulo abalunga ethu adekhona e-Africa Unity Square abefuna ukuthi aqhubekele phambili ngohlelo lezade silenza e-Africa Unity Square oyi 5 to 6 kuloku occupier. Bathe bephakathi ku-occupier laba abantu balandwa i-riot police yababhuqa abanye bakhona tshaya baqhamuka amaqolo bavalelwe kathesi esibhedlela esikhulu saseHarare se-Avenue Clinic.
Akula yini ababotshiwe?
Akula ababothiwe babhongutshawa kuphela batshiywa bengani sebefile bagoqela uPatson Zamaru, uLinda Mfariri, uOliver Chikumba, uTatenda Mombeyarara, Makomboro Haruzibishi, labo Pride Mkhono labanye bade bebuthene khonapho ukuthi benze uhlelo lwebesivele silenzwa.
Bathe betshaywa khonapho amapholisa achasisile yini ukuthi abatshayelani?
Kavangachasisele ukuthi amapholisa abangufika kuphela ebhuqa abantu esithi bachitheke bengabuthali lapho esigodlweni se-Africa Unity Square.
Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka, yona esola umbuso kamongameli Robert Mugabe leZANU-PF yakhe. Ukwehluleka kukahulumende ukuholisa izisebenzi zakhe iholo lalinyanga sokucunule iningi lezisebenzi ezigoqela ababalisi, abongi, odokotela, amasoja lamapholisa. embikweni awethu le ngolwesihlanu uhulumende uthe amasotsha wona ekade emele ehole ngeviki edluleyo asezahola mhla ka-27 kulinyanga amapolisa wona azahola mhla ka-30 ababalisi babikwa bezahola mhla ka-7 ngenyanga ezayo kuthi odokotela bahole mhla ka-14 abakumpentsheni bona bazahola mhla ka-19 ngenyanga ezayo izisebenzi eziningi zithukuthele kakhulu ngalolu daba namhla khona ugatsha olubona ngendaba zezisebenzi belubize umhlangano lenhlanganiso ezimela izisebenzi abogatsha lwezemali kanye labogatsha lwe-Civil Service Commission phezu kodaba lolu kodwa abamela izisebenzi balile ukuhamba sixhume isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Vusumuzi Mahlangu
lolu ludaba olubuhlungu kakhulu ngoba ke uhulumende ke uthi sedlulisele ilanga lokuthi ababalisi bahole phambili kusesithi ke ilanga lokuthi ababalisi bahole selimhlaka-7 likazi lokhu sikubona nje kuyinto efana lokuncindezela ngoba ke siyakwazi ukuthi ke iholo leli vele ke libuya nje lapha lincinyane nxa seliphuza kanje okusitsho ukuthi ke kuzaba zima kakhulu ukuthi ababalisi bafike emsebenzini ngoba imali levele kayeneli nxa isiphuzile sokusenza isimo sangikhona sibe sibi kakhulu
akhona yini amanyathelo elizawathatha lila kukukhalala umsebenzi
ye thina ke njenge-Progressive Teachers Union sobe sikhangelela ukuthi ke nxa kukuthi ke iholo lethu kalibuyi ngesikhathi ke umqatshi wethu sokumele ukuthi abone ukuthi ke uzasinika imali yokuthi siye emsebenzini ngoba ke eyethu imali isiphelile ukuthi sihambe emsebenzini lokho kuzadala ukuthi ke ababalisi bangasasiye emsebenzini ngoba bengenayo imali ukuthi bagade baye emsebenzini
ukhona indlela eliphathwa ngayo nguhulumende Mahlangu ungathi iphazamisa njani ezemfundo
iyaphambanisa kakhulu indlela uhulumende asiphatha ngayo ngoba-ke siyananzelela ukuthi yonke into eyenzakalayo lapha kasitelwa ngaphambilini yenziwa kuphela ukuthi-ke sesitshelwa lokho kudala ukuthi ababalisi bangasebenzi ngendlela eqondileyo ngoba babesebele zinswelo eziningi bafuna ukudla bafuna ukugada bayele njalo nje kulapho abahlala khona kufunakala imali konke lokhu kuyadala ukuthi-ke umuntu angasasebenzi ngenhliziyo yakhe wonke ekukhangelela ukuthi isikhathi esiningi sesizachithwa ababalisi bengikho emsebenzini ngenxa yokuthi-ke abathulanga izimali zabo eziqondileyo kukanti-ke noma-ke imali lezi imiholo le yifakiwe emabhanga siyananzelela kathesikusilela kwemali emabhanga so kuthathe isikhathi ukuthi ababalisi baze bayithole imali yabo ikakhulu abasebenzele emaphandleni kuba zima ukuthi bafike lapha bathole imali yabo ngesikhathi babuyele bayekwenza umsebenzi abayiwo bawuqathelwe so konke lokhu kubisela izifundo umuva kakhulu ebantwaneni abasesikolo
umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe amabhanga amaningi elizweni abikwa esesipha uzulu imali yamazwe achiyeneyo hatshi idola lemelika kuphela lanxa nje abantu bekhala ngokuthi laleyo mali kayitholakali lula iningi lalawa mabhanga liqale ukupha abantu irandi lakwele South Africa kanye le mali yakwele China izizalwane zeZimbabwe eziphephele kwele South Africa zithi kaziphathwanga kuhle kuleli lizwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi iziphepheli ziyabandlululwa kanti njalo ziholiswa imali ephansi. Inhlanganiso le yethulela imbiko namhla ngelanga lokunanza amalungelo eziphepheli emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Ugatsha olubona ngezeziphepheli kumanyano we-United Nations luthi kuleziphepheli ezedlula i-65 million emhlabeni jikelele ezibaleka emazweni azo ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela izimpi. Ziningi izizalwane zeZimbabwe eziphephele kwele South Africa. siqhume isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabudo Mabena.
Usuku lolu usuku lweziphephele lulusuku oliqhakathekileyo umhlaba wonke ngoba sinanzelela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ziziphephela eSouth Africa. Siyabona futhi iziphephele zisuka emazweni afanele North Africa bewela elwandle bezamuthi bayephetsheya bayeEurope. Kulusuku olukhulu kakhulu ngoba siyakwazi nangapho uhlupho olusihluphayo njengeziphephele lokho lwasemzini abathi xenophobia. Kube sosiba lalokhu futhi okusihluphayo amathuba omsebenzi kanti-ke lokuswela izincwadi zokuhlala ngoba siyananzelela ukuthi loba yebo ye abantu izalwane zaseZimbabwe esifa 198,000 zathola incwadi lezi ezingama-special permit ukuthi zihlale njalo zikhona ezilutshwane izincwadi lezi ezingathi ngolwasemzi ngama-slum documents. Kodwa siyananzelela kakhulu ukuthi kusukela ngo-2010 kuze kufike ekhathesi sokulabantu abaningi abengedlula labo abalayo izincwadi lezi ezokuhlala esingathi ngama-special permits abangelalutho. Ubuningi babantu labo basebenza nje emgwaqweni ukuthengisa imbhida, amatamatisi, abanye basebenza emasaluni kugela lokwenza izinwele kanti le makontrakini lapho abasebenza khona ngabantu futhi abaphiwa ihole elincane ngoba kungabantu abangekho emthethweni kulele leSouth Africa. So lolu kulusuku olwenza ukuthi sikhumbule ukuthi siye sikhume ngodaba lolu ukuthi kanti kungani iziphephele ziphiwa iholo eliphansi okudlula izizalwane zalapha kumbe abantu bokuza kodwa bona balezincwadi ezisemthethweni. So lolu suku lusikhumbuza ke lokhu ukuthi sikhulume ngakho la malungelo ukuthi umuntu lobe yisiphephele amalungelo okumele abe lawo.
Ukhona okuxotha izizalwane zeZimbabwe zisiza khona ngapho, kungalungisiswa njani Mabhena?
Into engenza ukuthi kulunge akusekho ngenye indlela ngaphandle kokuthi kulungiswe indlela ilizwe elibuswa ngakhona ngoba anti siyabona khathesi ukuthi imali kayikho ngike ngaba lenhlanhla ukuba kobulawayo ngolwesine la ngomgqibelo kumabhenki bongangithiwa mhlawumbe kulomholi ozabuye zo-addressa irali kanti abantu balinde imali ngeyabo bayisebenzela imali ayinkho. Ngolwesine bengisemaphandleni abantu labakhuluma ngayo emakhaya ukuthi imali emabhenki ayitholakali abantu baboleka izimali bagada abadala besiyadi ngipentsheni yabo xa befika khona kakula mali.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Umkhokheli webandla labaxotshwe kuZANU-PF leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Muchuru ucele uxolo ngokuthuka umuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo emhlanganweni awenzele eStanley Square kobulawayo ngomgqibelo. Kuviga unompumelelo Moyo.
Umjuru uthe uze uzokwakha ilizwe njalo inkethabechabi emulini yakhe ayikho ngoba umne wabo ethethe eMandebeleni kuthi indodakazi yakhe ithethwe eSpain, enye eManicaland, omunye umzukulu wakhe ethethwe eMasingo. Uzame ukuchasisa udaba lokuthuka kwakhe umuyi uDokotela Joshua Nkomo waxolisa ngalokho waphatha indaba ezithize ezigoqela ukunyamalala kwemali yamadayimana i-15 billion ethi ngabe ayinyamalalanga izigaba zelizwe ezilithumi bezizathola i-1,9 million kanye lobunzima obadalwa ngumbhuqazwe wegugurawundi.
Others think, why is it that my Mujuru have decided to come to Bulawayo?
Abanye bacabanga ukuthi kungani umama Mujuru ebuye koBulawayo kuqala. Okunye ukuthi abantu bathethe imicabango eminingi bekhumbula ukuthi mina kungabe bekukhona okunye engakwenza okungayisikho, kodwa-ke yikho lokhu ngithethe isikhathi ukuthi ngibuye ngizoziveza phambi kwenu. Imidiya inhle kwesinye isikhathi, kodwa kwesinye isikhathi iyathatha izinto ezingayi sizo. Kimi uFather Zimbabwe wayengubaba wami, ngiveze ukuthatha kwami isikhathi lesi ngizisiza phambi kwenu, kanti futhi njalo ngibuye ngixolise phambi kwenu ukuthi iphepha nini ayisikho lokho elalikuzwi.
Ibandla le-People Democratic Party lithumele iqula ebelikhokhelwa nguNobhala Jikelele walo umnumzana Gordon Moyo ukuzosekela iZimbabwe People First. Umoyo uthi baze ukuzosekela umjuru ngoba ebanxusile njalo ethe uyafisa ukusebenza labo.
Sikuyile lapha ukuthi sizogcizelela, sizokuba ufakazi ukuthi ngempela ngempela the lady, the iron lady. Ungabona umuntu esehla phezu kwempisi, that person is strong.
Abalwa impi yenkululeko labo bathi bayamsekela umJuru. Umnumzana Christopher Ndiweni obona ngezokulondolozwa lokuthula kuZimbabwe People First uthi loba yena labanye balwa impi yokukhulula uZulu embusweni womncindezelo ulusizi ngoba obusayo eselocuku ukwedlula abamhlophe.
Thina as war veterans sesikhangela ukuthi as if we went to war sisiba ngama mercenaries. We never went to war to be mercenaries which is funny man. We fought to liberate all these people.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baze ukuzosekela umJuru kunye labasuke eSouth Africa lapho umongameli weZPF athe uyadana ngendlela izizalwane zeZimbabwe eziphila ngakhona eGoli. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo sebekhudazwe ukuthi bamanyane ukuze benelise ukunqoba ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo bese kulungisiswa ke udaba lokuthi ngubani ozagokhela sokulaphayana. Kubika uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe nguZulu weGokwe emkhosini okhumbula umuyi umnumzana Moses Chokuda owayelilunga le-MDCT obusenzelwa koChokuda konduna uNjelele. Umnumzana Msukelwa Bhunu oyisakhamuzi sale indawo uthi le yiyo kuphela indlela engaphathisa ngoba sebediniwe kudlelezelwa inkokheli yeZANU-PF selokhu ilizwe lathola uzibuse.
Mna mbona ani abantu singavuma ukubambana kahle kahle siyaphambili ngokuthi into yenzakala lapha sezidlelezelwe kakhulu.
Ethi akula ngenye indlela sekudinga umanyano kuphela ikakhulu amabandla amancane ukuze ibe khona inguquko oqobo kwezombusazwe lezomnotho elizweni.
Thina la mabandla aMDCT evele nasadinga ngokuthi bazama bayehluleka. So thina sesidinga amabandla ayaphambili enjele ukuthi sibone ukuthi siya ngapi sisuka ngapi.
Umuyi uChokuda wabulawa ngabalandeli bezanu PF ngomnyaka 2009 ngababesebenzelana loFarai Machaya, indodana yowaye ngusiba lukhulu enkabazwe ngaleso sikhathi umnumzana Jason Machaya. Abanye ababikwa bamphathisa kulesi siga ngu-Abel Maphosa, lamadodana akogana u-Edmore loBothwell. Ungenwe nguZulu weGokwe, abamabandla aphikisayo, inkokheli yomdabu kuleso sigaba kanye labemuli yakoChokuda. Ngimele iStudio 7 ngiseGokwe, nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela imizamo enziwa zinhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla ezombusazwe ukukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Ontanga bomanyano wa mabandla ezombusazo zwe National Election Reform Agenda inera bathi sebecashile ngemva kokwethuselwa lokuhlukuluzwa ngaphambilini kokutshengisela abakuqoqeke kusasa eHarare. Ontanga laba bathi kusukela kuvike edluleyo bebethwaliswe enzima omunye wabo waze wathunjwa ngabantu abangaziwayo kodwa wakhululwa ngomgqibelo. Imizamo yokukhuluma lo ntombazana lo obikwayo bethunjiwe yehlule. Abasayina isivumelwano senera ngabamabandla lichumi abalisa ele-MDCT ele-Zimbabwe People First lamanye. Umgcinisihlalo wenera umnumzana Joelson Mugari utshele iStudio 7 ukuthi okubamangalisayo ukuthi amapolisa abapha imvumo yokutshengisela lokhu. Isikhulumeli senera unkosazana Thabisile Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bakhangelele ukuthi ukutshengisela kwakusasa kuphumelele.
Yeah, bakhona abasha ama-youth aid asecashile bayahlaselwa. Angazi ukuthi ngathi ngabenzani phenzini ngoba ngama-CIO nama-CID bayabagijimisa, bayabadinga ukuthi vele sukukubi.
Sizwa kuthiwa kukhona omunye othunjiweyo ngempelaviki.
Yeah, bebemthathile nje u-youth director wenera bahamba laye bayambuza buza imibuzo bezama ukuthi bemayethusele. Ama-UTH alungiselela imakhi yabo ezayenzakala kusasa ukuthi benze umsindo beshumayele ivangeli yenera. So khona lokho nje kwangani inera yona iyathrethena iqembu elibusayo wamanje. So bafuna ukuthi batholise bengenza umsindo ngenera.
Kodwa uyona ukutshengisela lokhu laphiwa na imvumo?
Bekunzima nje ukuthi besibhizi sikuhambela khona lokho. Ngangaphambanisi sihambe kathathu sizame ukuthi sithole imvumo abayi-trade i-police clearance ukuthi siyenze imashi yethu kusasa, kodwa bekusehlula. Namhlanje nje yikho lapho esithole khona i-clearance yakhona. So kusho ukuthi kusasa nje imajethi yaqhubekela phambili. Siyakuthandaza nje ukuthi ikuthi yenzakale ngokuthula, kungabi nolini into ezayenzakala ukuthi kuphambi kuphanjanisa.
Ye, kodwa ungasitshela ukuthi njengoba lisethuselwa kanje liyaqhubekela phambili yini, kumbe bakhona sebekhalalile labo bangasafuni ukuthi batshengisele?
Vele siyaqhubekela phambili, yiko singazange sibuyele emuva. Bezama ukusilisa ama-clearance, bezama ukuhlasela abafana bethu, bebathrethela, bebathusela, bebazingela ezindlini zabo. Kodwa hhayi, sithonile kuthi hhayi, thina vele asoze sibuyele emuva ngoba abanye abantu bafuna ukuthi sibuyele emuva sithule. Siyaqhubekela nje, siyaba ngomsindo nje sizawubanga ukuthi kuzizwa kahle. Emuva asibuyeli, siyayenza imajethi kusasa.
Unkosazana Thabisile Ncube isikhulumeli somanyano we-National Election Reform Agenda inera obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseMarondera. Uhulumende uthi isilinganiso sabantwana abangaphezu kwengxenye yekhulu yalabo abamele bathole imithi yabaphila legcikwane le-HIV abalufinyeleli usizo ngenxa yokungakhwabithi kwabazali ukuthi bahlolwe igciwane kanye lokusilela kwemali. Kubika uNothando Sipanda.
Abantwana phose amachumi ayisithupha ekhulwini, i-59.5%, abakho kuhlelo lwe-ART kuqatheniswa labadala abangaphansi kwamachumi amathathu ekhulwini, i-23.1%. Inhlanganiso ebona ngokulwisana lomkhuhlane wengculaza eZimbabwe, i-National AIDS Council, ithi lokhu kubangelwa ngabazali abathikaza ukuyahlolisa abantwana bakhethe ukuhlalela emnyameni ngesimo sabo lalapho sebegula kanye lokuswelakala kwemali ngoba abantwana bethola imithi yama-ARVs ehlukileyo kule yabadala. Ujaha osakhulayo uMike Mpofu uthi kulusizi ukuthi abazali abaningi bayahlala labantwana bengazi isimo sabo ngoba abantwana benelisi ukuyahlolwa igcikwane ngaphandle kwemvumo yabazali.
These days we are kulunywa about ukuqakatheka of knowing status sakho, but abanye abadala balokhu bengahambisi abantwana for testing. Some you test kodwa bengakutsheli iqiniso, so you keep on unatha imithi ongakwazi ukuthi ngiyani.
Ugcizelele ethi imithetho eyalisa izibhedlela ukuhlola abantwana igcikwane ngaphandle kwemvumo yabazali yephula ilungelo labo, bengelawo amandla okuzenzela izinqumo ngempila kahle yabo.
Abantwana kumele bavunyelwe ukwazi their status, even if it means ukuthi behambe for testing bebodwa. Onesi kumele bavunyelwe to test abantwana abagulayo lanxa iparent ingavumi. It is only fair ngoba okuqakathekileyo yi-health yomntwana at the end of the day.
Umnumzana Melus Mangena ongumbalisi uthi ukuze igcikwane lengculaza liphele kumele kukhulunyiswane labasakhulayo okuyibo ikusasa yelizwe. Uqhubeke esithi abadala balabantwana balegcikwane kumele bakhuthazwe ukuphumela egcekeni ngesimo sabo, bangabandlululwa, njalo bonke abantwana bakhule besazi ukuthi kumele bayehlolwa igcikwane bengakayi emacansini, kungakhathalekile ukuthi abayalaye emacansini ngumuntu onganani.
Abantwana abalomkhuhlane we-HIV abazalwa belawo balohlupho olukhulu ngoba bazithola besesimeni sokuthi sebekhulile labo, so kumele beqalise ukwenza awabo amacebo ngempilo. Kodwa kuba nzima ngoba laba abaphila labo ababengelawo lowo mkhuhlane babe bebaninela khatshana bengabakwazi, okwenza ukuthi abanye begcine beyenza kube yimfihlo, okwenza kube yingozi kulabo abangelalo leso sifo.
EleZimbabwe lanxalila lolu hlupho selenise ukwehlisa inani labantwana elizalwa lilegcikwane lengculaza ngaphansi kohlelo lokuvikela olu-prevention of mother-to-child transmission. Loba nje inani labantu abalegcikwane lisiya lisehla elizweni, iningi labantwana lilokhu lisabhekane lokuswela obenzela izinqumo ezivikela amalungelo abo kwezempilakahle, ikakhulu lapho bezelwe belegcikwane kubaphambanisele impilo zabo sebesiba ngabantu abadala sokumele benze izinqumo ezinjengokuqala imuli. Inhlanganiso ye-World Health Organization yona ithi wonke umntwana otholakale elomkhuhlane wofuba kumele ahlolwe ingculaza, ukuthi wonke umuntu olegcikwane lengculaza abe kuhlelo lwe-ART. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-Capes United yilo eselihlezi phezu kwenkalane ye-Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempela viki. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu le-Capes United lilemiklomelo engamashumi amabili lanye ngemva kokutshayela eMutare City Rovers ngetukanyanga esonto. Kundawo yesibili kule qembu le-ZPC Kariba lalo lilemiklomelo engamashumi amabili lanye, kodwa lihlezi kundawo yesibili ngoba lihlohle amagoli amalutshwane kule qembu le-Capes. Zombili iCapes United leZPC Kariba sezidlale imidlalo elichumi, ukuthi amaqembu amabili alandela ngemva kwawo athi ele-Highlanders kanye lele-FC Platinum asedlale imidlalo eyithoba munomunye njalo ale miklomelo yangamashumi amabili iqembu ngalinye. Iqembu le-Highlanders linqobele Haumine ngetukanyanga isonto, ikanti ele-FC Platinum kalidlalanga ngoba iqembu okumele lidlale lalo ele-Chickenini linabadlali abaningi abakade behambele iqembu lama-Warriors kwimidlalo yeCOSAFA. Kundawo yesihlanu engalaneni kuhlezi iqembu le-Triangle lona elemiklomelo elichumi lesithupha njalo lelitshayo nge-1 kanyali iqembu le-Wange. Ngaphansi kweqembu le-Triangle kule qembu le-Harare City lona elinqobele Bulawayo City nge-2 kanyanga omgqibelo njalo lelemiklomelo elichumi lanhlanu. Umqeqeshi weqembu le-Harare City uMoses Chunga utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba lomdlalo ubungekho lula.
But I would tell you it wasn't easy. It was a very tough game.
Umdlalo ungikho lula. Uqale waze waphela lokho ethi simile thina njengama coaches sitshela abadlali okokwenza. Sisiya phambili asoze sigijimele kumbe sikhangelele phambili kakhulu ekupheleni kwesizini. Kodwa sizadlala umdlalo munye ngomunye ngokubuya kwawo.
Ngikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamawikhethi alichumi liqembu le-India emdlalweni wesibili ohlobo lwe-2020 odlalelwe enkundleni ye-Harare Sports Club namhla emini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Hayi ke kwanele mthokazi omuhle, kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona udaba lokusilela kwemali elizweni. Olivalelisayo, ungantunga milinko mo lila.